Vayakholisa abalemali namuhla eHarare nkayi Plumtree bulawayo lezinye indawo abathenge ezifela emlonyeni banatha amanamnede lotshwala bahlaba imbuzi lezinye izifuyo besenzela ukunanza usuku lwekhisimusi. Unkosikazi Ntando Maseko ohlala enkayi uthi ihamba kamnandi ikhisimusi lonyaka.
I-Christmas yami imnandi kakhulu, abantu bathokozile kule vibe. Hayi, kubulo yezinkomo, abantu bagcwele emashophu, kulezi njiva, yonke into nje imnandi, kuyakhanya nje ukuthi abantu bajabule ngeholiday yeChristmas.
Lo mnumzana Given Sibanda osebulilima eMathebeleland South uthi loba izulu linile emini, lokhu akwenzanga ukuthi yena lemuli yakhe bekele ukuyazilibazisa.
Yayilanga le Christmas okwanamhlanje hayi kukhanya kusase right kakhulu okuhle ongaba kubi kwabanye ukuthi khona izulu liyana kuhle ezifuyweni kuhle lasemasimini kodwa ke nxa sesikhuluma ngezokujabula sikhangelele ukuthi intambama sizivakatshele sithatha abantwana siye emashopu lapho kuyabe abantu bezithokozisa khona bezigidela bezikholisela kodwa ke lona ilanga langikhona lihle ngoba lisinika isikhathi sokuthi sihlangane njengezimuli.
UNoluthando Ncube oleminyaka emine yokuzalwa njalo ophiwe imvumo ngabazali bakhe yokukhuluma kuStudio 7 uthakazelela izifela emlonyeni azidle namuhla.
Ilanga lami leChristmas belimnandi, sidle irayisi, sidle lechikeni, sadla lekhekhe, sanatha lamadrinki.
Kodwa unkosikazi Patience Mlambo ohlala eHarare uthi ayikho mnandi ngitsho lakancane ikhisimusi yalonyaka ngoba akala mali yokuzilibazisa.
Siyazama sibili ukukholisa kodwa imali yesilelayo. Kuyikuthi bikhona would not have spent the whole day singkhaya comparing lamanye amaChristmas. Hale iwomile sibili bengisithi yimi ngedwa engomelweyo kodwa ngingakhangela kuFacebook lakuWhatsApp. As banengi uyazi I hope next year kuzabe kungcono ngoba lonyaka akulalutho izulu langkhona liyalela phezulu akula vele okubambekayo singakwazi ukwenza emsebenzini sichayisise singela mabonasi.
Loba ebebhekane lobunzima uMamlambo kulabantu ababonakale bethenga ukuchiyeneyo emkambo omkhulu eHarare belungiselela ukuyakholisa lemuli zabo labangane. Endaweni yokugada amabhasi eMbare bekugcwele phamu uzulu esiya endaweni ezichiyeneyo. I-Studio 7 inanzelele njalo ukuthi abanikazi bamabhasi lezimoto ezithwala uzulu bakhuphule imali yokugada ngokuphindwe kabili ukusukela ngomvulo. Lokhu kwenzakala lakobulawayo okuhlala umnumzana Simba Malunga obesemsebenzini namuhla. Akahambanga emaphandleni ukuyathakazelela ikhisimusi lomdeni wakhe.
So far today uvuke nje ngayesibani asengitshayisiye qida kudla ama 7 colors kathi esilapha asendrelaxile nje lami ngizitholele okuqandayo. So far I can't complain, liqhubeka kuhle usuku.
Kulabanye abalokhu besemsebenzini ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi. Omunye walabo ngunkosikazi Lungile Msipha osebenza ehoteleni ye-Ilanda Deluxe kontuthu ziyathunqa.
Yo, isamnandi nje iChristmas. Sina siyakholisa lapha emsebenzini. Siyameka sure ukuthi spoiler abantu bethu, amaguest ethu. Siyabachaza lapha sibaphampa-phampa bezoziphumulela lemuli zabo. Sibanika ukudla okumnandi, sibatshayela ingoma ezimnandi. Nje, sibayenza bafile njengama-kings, lama-queens. Belapha kobulawayo sithi Merry Christmas kumuntu.
Endaweni ezethekelelwe yi-Studio 7 bekukholiswa okwamagama, abantu bewosa inyama, kunathwa utshwala njalo abanye begida beze betshaye idabhu. Kuphose kwaba njengaba kudala abantu besahlezi kahle kodwa kulabanye njalo abaswelayo abangatholanga yona imadlana yokuthenga amanamnede. Kusenjalo amapholisa agcwele indawo yonke emigwaqweni lapho akhuthaza abatshayeli bezimoto ukuba behambe ngonanzelelo njalo benganathi utshwala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.